njengebandla thina e-MDC sisebenza sibambene le-alliance lokhu esingena kuZulu emzini yabo sibakhuthaza ukuthi bahambe bayerejista. Udubo esihlangana nalo ukuthi iningi labantwana esihlangana nalo isekelo ntanga abaningi bakhona kabala ama-ID isizathu singesokuthi iningi labo yibo esithi ngama-survivors e-Kukraund. Njalo futhi ungakhangela lama-aliens ngoba sonke siyazi ukuthi i-natural relays of Zimbabwe yikho kwakugcwele khona ama-aliens abebelungisa iziboro. Labo nabo balodubo lokuthi kabanelisi ukuthi ba-register. Yibona yini udaba salohambisa emthethandaba. Umthethandaba wathi kumele ba-register. Kodwa inkinga esesihlangana nayo ukuthi iveki ithi yona ifuna ukuthi babuye nama-birth certificate. So iningi labo isiphupha yibalazo ama-birth certificate amade kabalawo. So ngolunye udubo esizama ukuthi ingxenye singabuyela njalo emthethandaba ukuthi lwesule leyo mfuno yokuthi babuye nama-birth certificate ngoba abazele bengenawo.
Ye, ngezinye indlela umthethandaba unika isinqumo sokuthi labo bengabhalisela ukuvota awusacacanga ngokwayencwadi zokuzala.
Ehe, awusacacanga ngoba isukubone kathesi sesithi sesikhuthaze ama-aliens ukuthi bayerejista. Sesifika kuzeke elisithi khona yona sebefunani, sebefuna ama-birth certificates lanxa belisiphupha ezibhalwe ema-aliens. So yinkinga esesilayo ukuthi usutshe ukuthi khona laba abantu futhi aseze banelise ukuthi barejiste ukuvota. So sokuqakathekile ukuthi ngathi kumele sigijime futhi sibuyele kwamthethandaba ukuthi besule udubo lokuthi kufuneka ama-birth certificate ngoba abanye babo baphiwa i-2000s wabo 1932 bathatha ngazi i-birth certificate nabangani bangikhona ngabasekho vile sebaphula.
Kube kuleminye imizamo ebesiyizwa ukuthi uhulumende uyancedisa ukuthi abantu bezuza ama-birth certificate njalo kulama-affidavit abhalwayo ukuthi laba abanye abalengxaki ezithile labo kube lula ukuthi bebhalise. Yonke imizamo le ayisebenzi?
Yonke imizamo la uhulumende udiba ngokuthi wandise ukuthi aqambele uZulu amanga ngoba thina yithi esikuground loZulu. I-affidavit abayitshoyo yiyo esiyisebenzisela laba abangela i-proof of residence kulapho esebenza khona kuphela. Kodwa nxa uyi-alien i-affidavit kayisebenzi naleyo proof ngoba ikhona ezeke nge-proof of residence. Esikufunayo thina yikuthi uhulumende yesule udaba lokuthi ama-aliens ababuye nama-birth certificate. Njalo uhulumende yesule imigoqo eyenza ukuthi abantwana abalabazali ababulawa nge-Kukraund abangenazi ithufa kuthiwe kababuye lo mzali owayekhona laba abantwana bezalwa. Sifuna khona ukukwesula abantwana labo kuzenzethi bayarejista kumele babe nesifa kabalazo. Hambe shiwa ngosuku lanamuhla uzothiwa umuntu le-37 years ngala birth certificate ngala fithupha umntanakhe kilo amzeleyo layekala